So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 17 Nhlolanja 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi umkhakha weCOVID-19 ololaka oqhamuke kwele South Africa yiwo osuhlasele isilinganiso sabantu abangamathumi ayisithupha lanye ekhulwini 61% eZimbabwe.
Akusimangalisi lakancane esikhala ngakho ukuthi befanele ukuthi ngabe wakhuluma vele kusese lesikhathi.
Ugatsha lwezempila kahle luthi inani lababulawa ligciwane le-coronavirus lokhu lisehla. Izolo khona bane nje kuphela babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Uhambelana ngemithetho ukuthi khona ngomthetho sebefakile. Ukwenzela ukuthi khona sekwazi ukuthi khona into leyo esiyenzayo kayisoze ifake abantu enkosi.
Intengo yempahla yezitolo isikhuphuka ngesiqubu njalo ngemva kokuma ndawonye ngenyanga ezedluleyo.
Lokhu sokusethusile kakhulu thina abantu beZimbabwe. Njalo angikwazi ukuthi kumbe ikwehluleka kumbe ukwenzani.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukhulumende uthi umkhakha weCOVID-19 oqhamuke kwele South Africa kunyanga isanda kwedlula yiwo osuhlasele isilinganiso sabantu abangamathumi ayisithupha lanye ekhulwini 61% eZimbabwe. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa izolo. Umkhakha lo usabalala ngolaka wedlula oqale ukufika elizweni. Umtswangwa uthi lokhu yikho okwenze umongameli Emmerson Mnangagwa wangavuli imingcele yelizwe egoqela oweBeitbridge lanxa ele South Africa selivule kucele lawo. Ukuhlaziya lolu daba ngutungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Into ebicatshangelwa kakhulu zengcwethi laye uZulu jikelele ukuthi ukugula lokhu isifo lesi sese-South Africa i-variant kumbe ngathi uhlobo lwe-COVID-19 olumemetheka kakhulu oluse South Africa ukuthi ngabe seluchaphele ngapha ngakwele Zimbabwe. Ngakho ke ukuthi uhulumende athi sekunjalo akusimangalisi lakancane esikhala ngakho ukuthi befanele ukuthi ngabe wakhuluma vele kusese lesikhathi. Abantu bebebuza njalo nje ukuthi kanti welapha luphi uhlobo lwakhona, yiluphi esizivikela kilo singatshelwanga ukuthi yiluphi. Ngakho ke lokho kakusimangalisi akukhulumileyo. Indlela elula yokuthi abantu bazivikele yikubapha ulwazi hayi ukuthi ulufihle.
Njengoba igciwane la kwele South Africa leli seligcwele eZimbabwe, singathi uMongameli Mnangagwa wenze kuhle yini ngokungavuli imingcele yelizwe ikakhulu weBeitbridge?
Ukuvalwa kweborder akutsho ukuthi igciwane ngeke lingene lifinyelele kwelaseZimbabwe ngokuba vele lingenile ivaliwe iborder lagcwala yonke indawo. Ngakho kukuyivala ikuchitha isikhathi, kumele ivulwe leborder, kumele ikakhulu yona iBeitbridge ngokuba kulapho okulokudla khona, kulapho kuvela khona ukudla kwabantu kakhulu abamabhizinisi abancane. Kumele ezomnotho ziqine, abantu bangavaleleka eZimbabwe bengela kudla bazaphila njani? Kuzadilika yonke into, abantu vele bayachapha laleli gciwane emanzini kuyavuza vele ibhoda yethu. Ngakho kuvala sikho kuhlakanipha, kudingeka ukuthi abantu bafundiswe, bacetshiswe, baziphathe ngendlela efaneleyo ukuze bavikeleke. Ibhoda yona ngokwayo ukuyivala ungaze uyivalele kwaphakade akulalutho engaluvimbela. Kuyavuza kwezinye indawo, lingenele vele igciwane njengoba sibonile lingena ligcwala yonke indawo lanxa ibhodi bivaliwe.
Uhulumende uthi uzaqala ukuhlaba abantu ngolwesine kuleviki, kuyini ongakukhuthaza?
Esingakukhuthaza ukuthi abantu kabamukele ukuhlatshwa bonke jikelele abantu asamukeleni ukuhlatshwa umjovo lo ingathi ijekiseni le iyabifana lalezi ezinye esike sazithola njengoba sesingaka nje sidlule ekuhlatshweni obcg abendingindi okwalokhu lalokuyano polio konke lokho kuyindlela yokuvikela kanti ke uhulumende into eqhakathekileyo ukuthi angabandlulu labantu alandele umthetho njengobunjalo angaqala ukuthi ahlabe abantu zanpf achiya abantu abanye ngaphandle ahlabe wonke umuntu ngendlela edingakala aqale ngalaba the uzaqala ngabo kulandele njengalokhu iscience sisho hayi ukuthi acine elandele okwepolitiki sebehlabana emahofisini bebodwa singaboni sebehlabana emahofisini ezanu singaboni kakwenziwe konke kusegcekeni isizwe siphile.
Umnumzana Evidlela Ncube ngwenhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Lokhu sikudaba legciwane le-coronavirus ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi igciwane le-coronavirus lihlasele abantu abafika phose ikhulu 93 izolo labulala abane kuphela. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwe yileli gciwane selokhu laqhamuka nyakenye layafika kunkulungwane ezedlula ezintathu 3,500 labulala 1,400. Kusenjalo umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga utshele idale lephalamende izolo ukuthi uhulumende uzakwamukela amajekiseni awukuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngemva kwamaviki amabili sikhathi sonke ukwenzela ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu abafika izigidi ezilichumi luqhubeke ngemfanelo. Uthe abezempilakahle kuyibo abahlatshwa kuqala abasoze bebanjwe ngamandla ukwenza lokhu ngakho bazazikhethela ukuthi bayafuna na umuthi lo kumbe hatshi. Ungezelele wathi imithi evela kwele China ikunkampani yeNat Farm eHarare lapho ezagcinwa endaweni eqandelelayo elesikhudumezi esiyi 2.8 degrees Celsius ingakasetshenziswa. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba lembuzo ebuzwe ngamalunga edalela ephalamende izolo sixoxe lomnumzana Peter Moyo omela iSouthern kuleli dale.
Sikhona nje namhlanje kuParliament lapha uVice President uMnumzana Chiwenga onguye uMinister weHealth ubekhuluma ngenyathelo eselithethe ngohulumende ekuthini khona abantu bayelatshwa. So ukhulume lokhu ngemva kokuba uMnumzana Bithi ebuzile uhambelana ngemithetho ukuthi khona ngomthetho ubheke sebefakile ukwenzela ukuthi khona sisekwazi ukuthi khona into leyo esiyenzayo kayisoze ifake abantu engozini. Njalo ibhajethi yangkhona ibihlelunyisiwe yini njengoba kuthiwa khona eyinye imithi yangkhona ithengiwe. So ubuyile uMnumzana Chiwenga lapha echasisa inyathelo asebelikhethe ngokuthi bazayela abantu njani. Wawuqala ubekhuluma ngendaba yokuthi khona sokukhona umthetho oku-Medical Controls Act mayelana ngaleyi imithi esiyabe siyisebenzisa. So abantu beChina sebedonethile nje banika abantu mahhala imithi efika kuma-200,000 vaccine. So bazawelabe ukhulume wathi khona sizathenga futhi eyinye imithi i-UK layizabe ziyipha nabo-Russia ngale bazasipha njalo abantu bazayelatshwa in phases phase 1 phase 2 phase 3 kusiya njalo. Qabisa abantu abawomosi 300,000 bekuthi khona bazanika ama-local authorities ukuthi banike abantu ezibhedlela khonapho akufoswa umuntu kodwa ama-frontline workers bonke kuyakufuze bawunathe lo muthi. Yiko akukhulumayo la.
Njengamalunga edale lephalamende likwamukele njani lokho? Kube le mbuzo yini emninginingi njengoba abanye benganabasuthiseki ngokuthi uhlelo lolu luqhutshwa ngemfanelo?
Imbuzo ikhona eminingi yeminyade yeyipendula lapha ezibuzwa njengabantu abathetheneyo njengoba kwazise kuvithwa nenye imbuzo akaphenduli nathi ebesibuza. Abantu abaningi lapha into abayesabayo ngento abazingazisizisiyo lezi bathi hale imithi leyi akunathi uhulumende lamaprezidenti kaqale sibona ukuthi uyanatha ngoba lizasibula ale imithi. So abantu bayabe lokho besaba. So ama-MPs labo bayabuza ukuthi khona njengoba imithi leyi selike nayihlola yini ukuthi khona kona imithi leyo ilungile ayina after effect yina zalimaza yiko yeminyizo enoyimbuzo esiyibuzayo lokuthi ngabe ukuthi kona uhulumende usethiwe le imithi uyabenika abantu abanjani yini imibuzo ebuyileyo la kodwa hayi ubethendula nje kuhle laye ebonisa abantu ukuthi kona kumi kanje kanje.
Lo ngumnumzana Peter Moyo omela iSouth Town edalela eParliamente ubexoxa lo Sthandekile Mhlanga weStudio 7 ecingweni eseHarare. Ezitolo isiqalisile ukuqansa njalo ngemva kokuma ndawonye okwenyanga ezithile. Uhulumende uthi intengo ibingasakhweli ngoba wasungula umkambo wemali owabangela ukuthi imali yaphetheya ingathengiswa emkambo wensitha. Lokhu kwasekubangela ukungaqansi kwentengo. Kodwa kusukela kumaviki amabili adluleyo intengo ezitolo ikhanya isikhwela mahlayana. Kesizwe imbono yesakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri ohlala esizinda.
Lokhu sokusethusile kakhulu thina abantu beZimbabwe. Njalo angikwazi ukuthi kumbe ikwehluleka kumbe ukwenzani ngoba indlela ekhwela ngayo ama prices yesethusa. Ungakhangelisisa imkholo yethu thina ayisahambelani lento engelo yama-commodities yena la khona ama-basics ama-cooking oil ozinkwa la asisabakwanisi ngoba sekukhwelile kakhulu kodwa i-government izithulele.
Lokhu kugcizelelwe ngusomabhizimisi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu othi intengo.
Mnumzana ungasela ukuthi intengo ezitolo ihamba njani? Sizwa kuthiwa isikhuphuka.
Ekhanya ikhuphuka ngeyokudla.
Intengo yempahla ezitolo ikhuphukile kakhulu ke igrocery okudliwayo. Kukhanya ke ikhwezwe ukuthi ke idola leZimbabwe lingabe liwile liqathaniswa ke ledola leMelika ngoba isitolo esikhulu ke siyihulisela kobulawa engene kusekuseni. Bathe bona ke idola leMelika ngalinye lilingana ke le 116 Zimbabwean dollar. Lanxa nje Reserve Bank lokho sithi idola linye leMelika lilingana le 83 Zimbabwean dollar. Okuthi ukuthi ke ukwehla ke kwamandla kwedola lakuleli yikho sokubangele ukuthi ke intengo yempahla ke ikhwele ngoba ke hayi okudliwayo cooking oil othukela lokunye ukuthile intengo yakho iqansile kakhulu.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi osomabhizimusi yibo abayizihwaba befuna ukubamba ukulendima osekubangele ukuqansa kwentengo ezitolo.
Ngeviki edluleyo saxoxa ngokuthi imali yangaphandle isichiphile emsikeni. Ngakho kumele lezinto zichiphe ezitolo. Kodwa ngokukhwezwa kwamafutha emota, ukuhlukuluzwa okwenziwa laba abaletha impahla lokudla e-border e-Beitbridge, akungethusi ukuthi izinto sezikhwela. Kanti vele siyazi osobhizinisi bethu abeZimbabwe laba vele ngokwabo bavele bayizihwaba. So akumangalisi ukuthi amafutha ekhwela nje labo bahle bazuze ithuba lokukhweza izinto lokudla ezitolo.
Uphiri uthi kukhanya abaphethe intambo zombuso sebehlulekile ukubusa okuqotho.
Ozisa laba abakhwela almost every week. Amanzi izindlu zikwelile endi wesethu sasibili lokhu ach nxa ukuthi sibehlulekile hayi kabavume nje ukuthi hayi thina sesihlulekile kodwa lani liyakwazi ukuthi khona uhulumende lo uhulumende wekani lo ofuna ukuthi kawulisa abantu sokubuyela back to kunokwana wakukhona kunokwana wakudala ukuthi khona umuntu usemele ethwalensi hasesithwele mzima sibi.
Ilunga lekomiti yebhanga lesizwe elireserve bank umnumzana Eddie Cross uthi kukhanya ukukhwela kwentengo ezitolo kubangelwa yibuhwaba njalo kuyakhathaza ngoba kungahambelani lenhlelo zikahulumende.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC. Yabo.
Okwamanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulabo tshekisha abathathu abafileyo ngemva kokuba umgodi kade besemba khona igolide ugcwale amanzi bagalula ePingo Mine eMondorongezi. Leli phephandaba lithi lavembi laba abazakali ukuthi bangaki ngoba kucatshangelwa ukuthi bengaba bekhona abanye abane abagalulileyo. Iphephandaba leChronicle lithi umhlabeleli uSoul Musaka obedume ngelokuthi Soldier Love kasekho. USoldier Love obeneminyaka engamachumi amathathu lanye 31 ububhele esibhedlela sembuya Dockers eHarare. Okuningi ngokubhubha kwakhe bekungakaziswa. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Bantu baka Studio 7 nengikhuluma ngokhuphe ngibiye homestead. Yeah, hayi sayibona nje indaba esibiswe ngumnanga kagwe lockdown hape futhi hayi khona kukulungile but akulunganga ngoba kakwanisi ukunika abantu ukudla. Kanika abantu ukudla ukuze abavalele abantu laba baze bathole ukudla. Sizwile sibili indaba yamanje ekuseni sikhona kodwa abantu bayaphikisana. Lokhu esiphikisana nje lathi semazweni ukuthi ngubani ozaqala ukuhlatshwa injekiseni. Lami ngithi ngubani ozaqala ukuhlatshwa injekiseni lalona la uthi sizabona ukuthi ngubani ozaqatha ukuhlaba injekiseni. Yeah, yikho sikubonayo futhi nangu lo mbuzo lo kwenzawubuza angutholi impendulo abamphendulo ukuthi ungathesta uthola le corona yahlatshwa oro kumbeni uyahlatshwa uvikela ukuthi corona ingakungeni. Ikho lapha zange ngaphendulwa ukuthi odokotela zange bamphendule ku so lokho ngikhona apho ukuthi ngilombuzo wami nalo ukuthi ngiphendule angazi umbe bazamphendula nini odokotela.
Yebo yebo TG7 linjani madoda. Hayi mina mfuna ukukhuluma labantu bakamthwakazi ukuthi kade bantu esintwini ukuthi lizikhokhele lehlulwa kwini lifuna ukukhokhelwa ngabantu lingalabo uhlobo labo. Zenzeleni into yenu bantu bakithi lani libe ngabantu kanti manje liyifunelani devolution nxa kuyukuthi lifuna ukukhokhelwa ngabantu bempumalanga. Lina ligcine lisithi sifuna i-devolution of power. Liyayenzani lina lifuna ukuthi libuswe ngabanye abantu? Ngabe kuthiwa lifuna ukuzibusa besizayizwisisa intweni yokuthi lifuna i-devolution of power. Besiya kuthi hayi abantu bakamthokazi sekesukumile bama. Njengoba liyabe lokhu elifuna kutshona ukuthi chamisa. Alikwazi ukuthi kutshona. Kodwa-ke isintu liyasazi liyakwazi lamabizo esintwini. Landelani kumbe ibhethu likaZulu kumbe izaphu loba enye nje iphathi elingayenza lina abantu besintwini. Khanyelani oNcube. Oncube baye lokhu uze le MDCN yakhe wagcine seginywe futhi nguChamisa. Lifuna ukwenzani kade bantu besintwini? Lithandelani kade ukukhokhelwa lana-ke likho kele kelibe ngamadoda lifuna kube likhokhelwa katestita sifuna kubuswa ngumfazi asifuna kubuswa ngumfazi. Ukhuphe kafuna ukukhokhelwa ngumuntu ongelabuhlobo layo uright okwedlula lini ziwula lifuna ukukhokhelwa ngamanye amadoda. Indaba lingazikhokheli lani kelibe ngamadoda njengamanye amadoda empumalanga. Lifuna ukuhlala likhokhelwa nje umuntu okhulumayo lengunxubo seHarare epoefi. Mfuna ukuthi lani ke livuke libe ngamadoda mani vusani sukumisani imsila. Uyazi nje ngahlala umsila uphansi so ilunywa ngezinye izinja ngokuthi yabili igwala. Ake liphakamise umsila lani libe ngabantu. Hawu bantu besintwini liyayangisa mani ngento yokukhokhelwa.
Ngibingelele kuStudio 7 basakazi bami abahle. Ngiyathemba ukuthi inkosi sanigcinile nonke ezaratshisa uDungameli Ngomo lonke obathabile masuku. Ngingalibala mpela ngaze liyophumila. Umbuzo wami nginawo basakazi bami abahle ukuthi kanti eZimbabwe kungani i-diaspora vote ingabi khona? Ngubani onqabayo ukuthi i-diaspora vote ibe khona? Umbuzo wami nje okwanamhlanje ngibhekise lapho basakazi bami. mhlawumbe phendule nalo ugawule lo lo baba lo bathi ngugawule lo ozenza ngcono ngithi uzenza ngcono lo baba lo so indlela esihlupheka ngakhona philo kwamanye amazwe sibizwa ngamagama hayi kunzima kubuhlungu kunzima kubuhlungu siyabona South Africa bala ama diaspora vote izizalwane zala eSouth Africa mangabe mhlawumbe kuvoto ziya register kulawo mazwe zikuwo zivote ama votes account khona ngale beletha ama results kanti kungani eZimbabwe ngubani oyalayo ukuthi i diaspora vote ibekhona ngoba siyidinga thina singabantwana baseZimbabwe ngiyabonga basakazana ngiyabonga kakhulu inkosi nenzele kahle
amachono basakazi beStudio 7 la wonke uZulu olalela umsakazo weStudio 7 lapha likhuluma lo reason wadenga uH yena odabuka esigabeni sasegungwe eGwanda ngithanda kubana ke ngihalalisele lesi studio 7 siyenza uyazi inhliziyo yami ngizidlala lephapha impela ngokuba lapha kukhulunywa umusa lapha kukhulunywa into ezimnandi ngoba wonke amabandla ezombangazwe alethuba lokuthi akhulume lokhu abakufunayo phakathi nakomsakazo kuyenza ukuthi abantwana beZimbabwe babambane nxa ufuna ukuzwa inews sibili lalela kustudio 7 uzizwa sibili isiqiniseko sezindaba ngiyacabanga ukuthi mina sekulabadoda vele ngisengiwazi ukuthi lawa ngayo badlalile njalo nxa bekhona bayamela ele ukhetha intshantshu kuma political parties wonke nje akuphonga ubuya nje amadoda anyanyana hayi kubuya amadoda sibili bezomela sibili bedefend ama-parties abo uyazi uhlekelele ukuthi ya lapha kuqhatshiwe la so ngithi mina hayi aluba singaiya phambili futhi sike sidinge abantu labo kuthiwa ngama-MPs sibadinge sibili libaguduze lapha abakhona bazokhuluma batsho ukuthi bona ezigabeni zabo kuma-constituents abo kuyini abakwenzayo batsho sibili betshela umphakathi wonke labantu bakwanisa ukuthi babatshele ukuthi a-a wena muntu wena uthi uyasimela kodwa lokho lalokho lalokho lokho esakutshelayo kulaa nto ehamba ngithemba leyo lingayenza intuthuko izaba khona siyabonga kakhulu sihlobo esithandekayo anganike lingahlala linjalo lithuthukise-ke ilizwe lethu ngokusakaza anganike lo msakazo we-ZBC ungafunda okukhulu imethodi ye-journalism etshaywa lapho a-a lezi ikuzinga eliphezulu kakhulu siyabonga
la ube kungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika idale lehouse likhangelelwe ukuhlaziya udaba lwemali yokuphathisa isizwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Limali ethiwa yi-stimulus ingamadola afika phose amatrillion amabili, $1.9 trillion. Imali le igoqela ezaphiwa imuli ngayinye ngayinye amadola angunkulungwane eyodwa lamakhulu amane, $1,400. Kodwa abebandla lama-Republicans bathi bafuna imali le ephiwa izimuli yehliswe kancane. Lokhu kwenzakala owayengumongameli umnumzana Donald Trump elokhu ethiwa ulamandla ebandleni lama-Republicans lanxa wathoniswa ngumthetho we-impeachment. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Twala Jackson.
Ukungaphasha kwamnumzana uTrump ngibona ngathi kuyimpumela engibona ngathi singathi ngesilungu phecelezi ifre, ngoba angiboni kuliqiniso ukuthi umnumzana uTrump nguyena owabiza lamana abantu abuya bezokwenza ubudlangudlangu. Abantu bazenzela nje, ngakho ngeke sethese umuntu oyedwa ngezenzo zabantu abaningi kakanjeyana ngoba bemlande kakutho ukuthi izenzo zabo zokufanele kugconwe yena.
Abanye bathi inyathelo elithethwe lidale lesenethi leli liza pa isifundo kunkokheli ukubana ingenzi okwenziwa ngumongameli Trump. Ubona ngani kusebenzile yini lokho?
Ukubona kwami ngibona ngathi mina akusebenzanga, ngisho ngoba abantu laba abezikhundleni eziphezulu noma benamacala kusobala ukuthi umuntu ungenzanga kahle, isikhathi esiningi kuba lezi zizathu abeza nazo ezigcina zenze abantu laba nje bagcine bengajeziswanga ngezenzo zabo. Ngakho ngibona ngathi yibo bazabe kuyethusela khona, kubonakala ngathi kukhona into abayenzayo, kodwa ngibona ngathi laba abantu abayiziphatha manje esikhathini esiningi bahlala bephunyukile.
Lo ngumnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseOhio. Man Levi ingoma ethi Jesus Selassie I esidobela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi umkhakha we-COVID-19 ololaka yiwo osubulele abantu abaningi eZimbabwe. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani lababulawa ligciwane le-coronavirus lokhu lisehla. Izolo khona bane nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.